Endabeni zethu lamhlanje ukuguqulwa kwamalanga okuthola iholo lezisebenzi zikahulumende sekudala imibuzo yokuthi zizayithola yini imali yebonus. Kwezempilakahle abesifazane sebekhuthaze ugatsha lwezempilakahle ukuthi lubanikeze indlela zokuhlela imuli ezijiyeneyo. Amalungiselelo eqembu lesizwe emdlalweni wenguqu okuya emncintiswaneni we-African Nations Champions akhanya ebhekane lenkinga kubangelwa yikungazwani phakathi kwenkokheli yezifa lomqeqetshi waleli qembu uKalisto Pasua. Ku-Live Talk lamhla sikhangela inhlupho zezisebenzi zikahulumende ezingatholanga iholo ngaphambilini kwekhisimusi. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye emsakazweni we-Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 12080 lo 15460 kHz ku-shortwave. Sitholakala njalo ku-Facebook ku-VOA Ndebele.